izolo sibizi caucus yethu ye-NGC Alliance eyama-MPs. Sabonisana ukuthi bakithi sithini sicabanga nje abantu bakithi abarethwayo la namasosha lamapholisa ebusuku. So ade sikhuluma nje sesesithi asenze nje enye into nje etshengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe and bakithi amasosha lamapholisa sebevusa abantu belele bexotha indoda bebophe betshaya indoda seberepha abafazi abantwana kuthiwa bekhandele bakithi. So bagcwele nje omama kusesawusi khathesi bagcwele abarethweyo abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu. Khonapha ngivela nje ephalamenti kade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi.
Sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma liyenze njani njalo umbiko wenu ubungowani njalo libona ingani izafeza yini njo.
Ade sifuna ukutshengisela ukuthi abomama beZimbabwe sicaphukile siyacaphuka asikufuni okwenzakala lokhu. So khathesi eParliament uSenator Stiwe Nube serezi imotion yoneyo kurethwa kwabafazi. So sizayidibeta from next week livezwa sidibeta sikhuluma ngendaba leyo ukuthi indaba leyo thina asiyifuni. Nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa i-constitution yethu ayikufuni-ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhu za sibuza ukuthi i-constitution kufanele ime njani. Hayi, abantu abakufuni lokho and i-constitution does not allow ukuthi abantu betshaywe, abantu barethwe, abantu bahlukuluzwe njenge-endlela ehamba ngayo khathesi bakithi.